Ngemva kokungenela kumongameli welizwe uComrade Edwin Nangagwa, osokwenzakele ukuthi i-health services board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana elinikwa odokotela ku-on-call kusuka kunani eliyi-$16 ngehola isiya ku-$17.50 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona eminyezelo esisenzelweni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yena leyo ekhona hhayi-ke ngabe besinikile sisebenzele elizwe ngoba izigulane sezithelenye.
Singathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini aqalise namuhla. Sithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa, kodwa kuyafika umhlaka 2 April bonke bebe sebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela lamhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefaringatwa yaro sihlale sezivulile.